Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika wethesa umlando eleSouth Africa wokuthengisela izikhali zempi eleRussia. Ivandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First elithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC likhalaza ukuthi kube lemhlangano ekwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe.
Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamthakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa yisimo sokuhlala.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova njalo belandela isinqumo sayo sokuthi kumele bengayi emsebenzini ngomvulo langolwesibili.
Kusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini, abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi ekuqaleni kweviki ngomvulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende welemelika wethesa umlando eleSouth Africa wokuthengisela izikhali zempi eleRussia. Ummeli welemelika kweleSouth Africa umnumzana Ruben Bridget uthi kulomkhumbi wele Russia othiwa Lady R wabonakala eCape Town duze lenkamba yamabutho akwele South Africa ithwala imikhungulo ecatshangelwa ukuthi yizikhali. Umongameli Cyril Ramaphosa ebuzwa edalele eParliamente izolo ngalolu daba uthe basacubungula ukuthi kwahamba njani kodwa akazangavume kumbe ukwala ukuthi kwenzakala. Kodwa uBridget uthi ulobufakazi bokuthi umkhumbi lo wasuka uthwele izikhali zona ezibikwa zisilela kwele Russia eliphakathi kwempi lele Ukraine. Kulandela imbiko le, iRand le South Africa lihle lawa amandla. Ivandla eliphikisayo kwele South Africa ele Africa African People First lithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC inhlanganiso ye Operation Dudula lezinye ezilwela ilungelo loluntu likhalaza ukuthi kube lemhlangano ekwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe abakulelo lizwe abadinga ubuphepheli ngoba behlukile kulezinye iziphepheli. Lokhu kuvezwe ngumholi waleli bandla umnumzana Muzi Hlengwa, yena utshele Studio 7 ukuthi bahlangene ngomvulo lomphathintambo kahulumende weSouth Africa obona ukwenzakala elizweni umnumzana Aaron Motsoaledi. Bavumelana ukuba abantu bemandebeleni abalama permit asephele kumbe asezaphela imvumo yokusebenza kuzamele bayewavuselela kundawo zamakiosk asesungulwe ukwenza lomsebenzi. Abalabantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwe kwele South Africa asebele minyaka elithumi lasithoba minombili balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizens. Kodwa isikhulumeli sikamotswaledi umnumzana Siyabulela Qhoza utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Motsoaledi wayekhuluma okusemthethweni weSouth Africa okungenziwa ngumuntu wonke hathi abakomthwakazi kuphela ngoba wonke umuntu elandela umthetho ofanayo. umnomzana Khoza uqhubeke wathi kudaba lwalabo abale iminyaka eyi-18 umnumzana Motsoaledi wayekhuluma ngesinqumo somthethwandaba njalo yiloba ngubani engayadinga imvumo ye-citizenship. Asizweni umnumzana Hlengwa exoxa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngoba nje sivumelene no minister ukuthi abantu bazokwazi ukuthi bavuselele magcine amaphepha lawo our application up until such time uHome Affairs ebanikeza ama permit bazongahlushwa umuntu bazobe behlezi ngawo la maphepha abanawo. Okwesibili yile yokuthi abantwana bonke bakamthokazi abano 18 years abadingi ngisho ukuphelezelwa umzali bazoziyela bona eHome Affairs bazi applyele bona ngokwabo ama ID bakwazi nabo ukuthi bathole full citizenship yase South Africa bahlale bephephile ngendlela abafuna ukuphepha ngayo. Okwesithathu savumelana naye ungqongqoshe ukuthi laba bantu laba abantwana abasuke bezelwe omama bazokwazi ukuthi babatholele ama record of birth into esifane ne birth certificate for umntwana ukuze umntwana abe nayo indlela yoku identify eka konke lokhu sikubona kuyi victory yokuqala ngqa for abantu abamnyama abantu bakamthokazi. So isizwe sakamthokazi namhlanje siyagiya impela sijabule.
Kuza kuvalula na ukukhetha abakomthokazi phakathi kwabanye njalo lokubhalisa kuma kiosks lokho bayakuqedisisa.
Kulula kakhulu ukuya kuma kiosks bayobhalisa ebese begcina lokhu esivumelene ngakho. Ikakhulukazi abantu bakamthwakazi uma mhlambe behamba emgaqweni beveza ama application documents ebese mhlambe amaphoyisa noma customs obahlukumeza bazoba nohlelo esinalo lwaka APF la bezokwazi ukuthi bafonele thina with immediate effect sikwazi ukuthi siintervene esibalekelele sibasize kuleso simaso esuke sebengaphansi kwaso. Akekho nje umuntu ozothinta umuntu wakamthwakazi uma ephethe these documents lawa uku-applya. So lesikhathi Home Affairs senza ama processes yila khona bakamthwakazi bezothola this kind of protection under the arm of African People First ngenxa yalesivumelane esingene naso no minister uMthwaledi.
Khona ngapha kule South Africa bakhona abathi abavela kwamanye amazwe ababalisa bona abavele Zimbabwe babathathela imisebenzi njalo kulabanye inhlanganiso ezingafuni abokuza ezinjengabo Operation Dudula litho ngani ukuthi baphephile abakomthwakazi njengoba bezahlangana lalaba bantu emgwaqweni lesibhedlela.
Ya, dadwethu mhlambe thina esikwenzile njenge African People First sibhekane nodaba lakamthwakazi separate from any other form of udaba olukhona la South Africa. Asidili nodaba labantu bakamthwakazi ngendlela efanayo nesidila ngayo nama foreigners who have nothing to do ne South Africa. Remember isizwe sakamthwakazi sibunjwa umzilikazi kamashobane who is a full South African by birth and by origin. Yingakho ama formations afana no Dudula afana no Soweto Parliament na amanye ama formations akhona o Save South Africa. South Africa is not for sale. Siwabhalela izincwadi ngamunye sihlala phansi nabo sibachazele ukuthi abantu bakamthakazi bangabantu abakanje. Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamthakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa isimo ukuhlala esingasihle eZimbabwe. Akekho umuntu ongahlala la ebulawa khona, akekho umuntu ongahlala la ehlukumezeke khona. Into yakamthakazi isimple iqondile futhi labo abala eSouth Africa abakade befikile la eSouth Africa abasebeyimisele ngokuhlala la abamukeleke ukuthi bahlale kanye nathi la bese ukuthi laba basekhaya abayimisele ngokuqhubeka nokuhlala eZimbabwe abalekelelwe phele ekutheni bakwazi ukuphila impilo yabo kahle bengacinde zelwe futhi bengahlukumezekile eZimbabwe. Kumele siqinisekise ukuthi inkululeko yakamthakazi iyafika futhi ifika manje.
Lo ke ngumnumzana Muzihlengwa okhokhela ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First njalo ungukansila weThekwini obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDurban kwele South Africa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova. Linhlanganiso ithi njalo balandela isinqumo sayo sokuthi kumele ababalisi basebenze ngomvulo langolwesibili kuphela. Lokhu kuyindlela yokukhonona ngeholo abathili phansi. Lamhla khona abakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi eziphansi komanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions bazahlangana eHarare bekhulumisana ngodaba lweholo phambilini komhlangano wabo omkhulu lohulumende ngeviki ezayo. Inkulumo zikahulumende lezisebenzi zakhe lezi ziqutshwa phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali ephose ingene kunkulungwane yamadola eMelika, i-US $840. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Kusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini, abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi kwa ekuqaleni kweviki ngomvulo base behambe kuma-workshop awe-curriculum review. Lapha thina esithe khona njenge-ATUZ nxa ababalisi besenelisa ukuyafika ku-curriculum review kubanikeza ithuba elihle kuma-workshop e-curriculum review, kubanikeza ithuba elihle lokuthi bahlangane mathupha baxoxisane ngendaba yokuthi nxa uhulumende ehluleke ukusikhangela iholo lethu kuze kuyefika i-month-end bese siyenelisile ukuxoxa savumelana ukuthi ngcono siyenze istrike esigcweleyo. Abangayanga kuma-workshop bakhona basemaklasi ngoba lokho singeke sikuvimbe, kodwa kabakho emaklasini ngoba befuna ukuba semaklasini. Basemaklasini ngoba besazi ukuthi uhulumende we-Second Republic isigebenga, uyabulala isigebenga, uyaxotsha abantu emsebenzini isigebenga, uyamisa izimali zabantu. Ngokunjalo abantu bathi ngangcono baye emaklasini, kodwa ke kulobungozi kuba khona kwabe emaklasini ngoba besemaklasini abafundisi. Abazali layo uhulumende babesithi amatitsha thina ezikolo akhona, kodwa kabafundisi abantwana chuti bayafa. Lokho kumele kunanzelele uhulumende ngaphandle nxa ekwenza ngabomo ukuthi abantwana bezikolo zethu, abantwana bethu enza imikhuba ekwaziyo ukuthi abasoze bafunde ngoba baba abantwana bafunda bukhatshana le emazweni.
Uhulumende uzahlangana lezi sebenzi zakhe ngeviki ezayo phezu kodaba lweholo lolu. Lina njengababalisi kuyini elikukhangeleleyo?
Indaba yokuthi kuthiwa izisebenzi zizahlangana lo mkhathi ayi angihleki, kodwa ngihleka usulu ngoba thina njenge-ATUZ kudala sakhuluma ukuthi izisebenzi kumele zizimele zona kusetshenziswa inkokheli zamayuniyon, hayi amasela o-Alexander abatshontshela izisebenzi bephinde bethi bayazimela izisebenzi. Kuzahlanganwa njengoba usitsho Ntatheli Ntungamile ukuthi izisebenzi zizahlangana lo mkhathi wazo, kodwa kuzahlanganwa nje njengoba vele kuhlala kuhlanganwa nsuku zonke, kunathi tiye, kuhlekelelwane, kunikezwana ama-allowance, baphinde babekelini ilanga futhi lokuhlangana. Thina kakula vele sikukhangeleyo, thina esikufunayo asifuni ingxoxo, sifuna ukuthi uhulumende asinikeze umholo wemali yase-America ngoba lo mangunje uyakukhuluma ugovernor we-Reserve Bank, ngoba laphandle lapha ezitolo sokukhuluma idola le-America le ethengelabizo okuthiwa yibhondi okuthiwa yi-RTGS ivele kayisasebenzi. Abantu kabangene ezitolo bakhangela ukuthi amafutha okugcobisa inivia imalini, abantu kabangene ezitolo bakhangela ukuthi intengo isime njani, pho hola i-RTGS wenzani. Silokudana ukuthi kulabantu abalokhu besithi bamela izisebenzi bona belanda ama-allowance, bathi bamela izisebenzi bona bezitshontshela.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUZ, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangeleke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukudla okuthengwe phandle kwelizwe akuseyi kubhadaliswa umthelo wejuti njengendlela yokunqanda ukuqonga kwentengo ezitolo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulababili abakobulawayo uSitshengisiwe Ndlovu lo Alison Unami ababotshiweyo besetheswa icala lokuqilubezela abantu ngokubabhadalisa imali besithi bazabatholela umsebenzi phandle kwelizwe. Oba manje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga lonke balalela abahle imbono yonke emihla ukusolwayo ka ukusolwayo losolwayo urayithi lokholwayo urayithi singagijima sidume sikambe sesikhulumana kubi abanye basaphota amashona abanye banjani njani bablema umoyo aya kulantenjalo sicela ukuthi sibambane nini sonkini sihambeni lapho siyakhona kuphela kulokuthula lokho ukublema umuntu onkuya evandleni athandayo abafuni emarap abasihambele bengala kuchothoza abafunizwana abasihambele bengala kuchothoza triplisi abasihambele bengala kuchothoza zaphuka abasihambele bengala kuchothoza ukuze kuphela sibone into lapho esiyakho ezilongo singehlule kukwenza ukurayithi siyadubeka sonke singaphumelela ukwenza ukurayithi siyahlala kuhle sonke kuphela okusalayo ukuthi singabuyela khona phana enye 5 years to come futhi sizabe sinyile siyabe sile futhi siyabe sizwile futhi yabona
Studio 7 linjani sithanda ukulibonga lonke nje basakazi besitho 7 ngumsebenzi omkhuleli wezayo mbuye futhi njalo ngithi ebantwini bonke abesintwini kwamthokazi asivoteni sivoteni sivoteleni i-MRP sivotele kumakhansila lama-MP mboni ngani kungasisiza lokho then upresident sizachiza sivotela yena lo we-CCC kuphela yinto vele eseqhileni ngoba ngazake sivotele izayo sizavotela upresident we-CCC kodwa thina i-agenda yethu yokuthi ama-MP ethu lamakhansila angeke ayibe yiwo aphathayo emathebeleleni asafuni ukufuswa ngabantu abavela kwezinye indawo bezosibusa lapha yikho kwenza ukuthi lathi sithi sifuna ukuthi amakhansila nama-MP vele thina vele sifuna ukuthi ilizwe lethu libuye ezandleni zabanikazi balo silisuse ebantwini bona laba babesishoneni ababamba yonke into kube semsamo bakhona kube semnyango bakhona kube sesenta bakhona hhayi ubhakita ke libambe ukuyo kukodwa ngoba yisini lodweni semhlabeni lapha lathi sinje singama tribes amaningi adinga ukubamba lathi sikhokhele kodwa-ke selokhu esathola izibusa sikaze simkhokhele leli lizwe njenge-MRP sifuna ukuthi sizimele sodwa ukuze sikwazi ukuthi kungabi lokuxokozela phakathi kwethu ngoba kadesi kulokuxokozela ngenxa yokuthi abempumalanga bafuni kukhokhela omunye umuntu ngaphandle kwabo so thina lathi sesifuna ukuphatha elethu ilizwe yabo
sanibonani siyosakithi sakumthokazi amandebele bengicela siyosakithi siyahlupheka cela sihlangane singakhetha ibala singaqama phakathi kodwa sikhangeleni bhesisi sonkeni sisabecela undodana
yazi zijamelene zindala zombili la zijamelene zindala zombili into engani possible ngihlalisa kuhle ngangicabanga ukuthi kuzaba izana uPF versus ZAP ngithi iShona versus Ndebele manje iShona versus Shona hayi asilindeni khona zijamelene la abantwana begoli aba into esihlanyayo lesi singakulaleli lokhu abantwana kwena lokhulayo nxa kukhuluma zoba into esihlanyayo hey asilandeleni MRP umqondiso ufuna ukuthi sincede ezoqumila izwe phakathi lokwesitelando chamisa labo mnangagwa iyo amaphatha amakhulu ona lawo mabi MRP leyo vele ethi kayifuni kuvotela upresident ilizwe uzaliqume ngubani kambe nxa ucabanga ubona kamzaliqume ngoba okunye okuzinto oshiwa so ayi uyamangala le njivazweni ezingazithola zikhuluma kustudio 7 group ayazimangale kuwe kuphonga ujentwana kuphela ngenkulumo kujentwana ngenkulumo umuntu ongazangaboni mpishuri uthi ubonjani uzothiwa ye ubuyele egangeni kungcono ubuyele egangeni wayo ungabuyele egangeni kwakuwalibona igama lalinjani kwaleyo mnyaka walibona igama kalifisi lim
lalelibestudio 7 linjani ngofela iqinisa lokhuluma wasejabhiwa elubhane ekala siyibeke kanje indaba yamapulazi le ukuthi umtakamgabe wayenamaplazi amaningi, akusuye yedwa wayenamaplazi amaningi, kusho ukuthi lapho abezanu abanye lapho izanu bayijoyinele nje abaphezulu ezikhundleni ukuthi bayijoyinele nje ukuthi nethu waba kuzanu abangaphansi kwezanu kukhona umvuzo ozowuthola, kukhona okuncane ozokuthola, hhayi ukuthi nje kuthiwa umntakamgabe wodwa bonke bengasetsho bona labo umnankago bona labo bonke labo chiwenga bonke, ukusho ukuthi ngathi kuzanu akekho umuntu onganaplazi. Ithami nje kuthathwa amaplazi, abelungu bethathelwa amaplazi, bathatha abaholiswa namaplazi, ubona namanje nje lokhu kuthathwa amaplazi nabo olothwa ngobani labo bompofu labo besiyathatha amaplazi abantu, lokhu bebathathela abantu amaplazi. Kusho ukuthi le into yamaplazi asinto yamanje, into yakudala ezothatha isikhathi futhi ukuthi abanye abantu amaplazi abo adiscoveke. Amanye amaplazi abo nje bayathathe bona labo gawula uma bekhuluma nje kanje, banawo nje amaplazi labo chuma labo nalabo o Max Mkandla labo badawa nje amaplazi nje afihliwe, abanye abhaliswe ngamagama, abanye abantu angasimagama wabo. Izanu okusho ukuthi inemkhuba, emkhuba yayo izanu eyifihle eyithuze emqubeni okuthi yenza abanye abantu ngathi bayabona bekhuluma kanje engathi abanawo amaplazi. Akekho umuntu onganaplazi kuzanu lapho. Izanu okusho ukuthi okwayo nje ngogombela kwesapho, okwa abantu bakhona kumele ukuthi kuyukuthi ma kuyuthi ulandela izanu kube khona okuncane okubhekisiwe, kube khona okuncane okugcinisiwe. Izanu leyo enjalo leyo angazi ukuthi abantu abayilandelayo banjani.
Sanobonani kustudio 7, sanobonani kustudio 7, okhulumayo Prince Dube eMakhorokoro. Ngathi ngigoqhuzele osebutswana ukuthi asambeni sevota, madoda asambeni sevota, lobosisi sevota, sevota thina abanye sithele nzima yethu sezimbuzi ebutswana, abatswana bangasibhadale la.
Livuka njani basakazi kwestudio 7 kunye nabalaleli? Hayi siyavuka nathi. Babunkomo, nanku amehlo phela ngapha sesile sizwa kuthiwa kulabantu ngapha eMaxwell abalungisa amehlo awo, kabafike phela langapha eKezi, abafike eKezi eward 5 sibili lapha kule clinic enhle eklini. Elabantu mpela abasetshwa ngamehlo kulesi sigaba sethu lesawo, kababuye babunkomo, kababuye. Asisaboni babunkomo khonapha, ababuye sibili lezosimedisi. Ake ngithi abafowethu, njengoba bafowethu lisikhuluma lapha kustudio 7, inhlamba kasiye yeni njengoba bestudio 7 besicebisa ukuthi asiyekeleni inhlamba. Into enkulu bafowethu, sifuna imibono. Nanku phela isiqwa sithi 1800 sithini ngaso, okhulumayo ngufamona lapho ngwenya. Sifuna imibono bafowethu, famona ngwenya lapho ewat 5. Siyabonga
emsakazweni westudio 7. Linjani basakazi nabalaleli nje bo, yile imeseji ngiqondise kuma-leaders wonke avele eHarare. Ubuyathola ukuthi i-leader ivela eHarare, Emerson Mnangagwa, Nelson Chamisa, Douglas Monzora. Uzositshela eMatepland ukuthi lo nyaka sifuna ukuthi abantu beMatepland kube nje kumbe kukhitshwa amatitsha akhulumisishona kumbe kukhitshwa amaphosa akhulumis. Sifuna ukuthi bengakusitsheli thina abantu beMatepland, baye kutshela khona ngani abantu abayibo abasuka khona bezothathela imisebenzi ngani. Uma uzositshela thina sisayenzani vele kasi ngabantu beMatepland, abantu abale power yibo bona ngale, kumele babatshele khona ukuthi hayi fani singathatheli abantu beMatepland imisebenzi, bona labo ama-leaders. Hayi kukhuluma khona le Harare, engakukhulumi engapha eMatepland. Ngoba bese ukukhuluma ngathi eMatepland fofana ukuthi badlala ngathi phela uma kunjalo ngoba kunathi bazayenza lata kwathi sayenza ushiyabona. So abakukhulume yokhona ngale Harare, uma bengakukhulume bese Harare bezosikhulumela ngapha abahle bethule ngoba kunathi bayizoyilungisa musa. Ya siyabonga,
salibonani basakaze Studio 7. Ngiyalibingelela labalaleli, ngibingelele kakhulu ibandlalelo movement ngithi mayelo amahle lezobuseli khona kuvoters roll, lathi sikhuluma so sikhona kuvoters roll. Ngibona ukuthi vele abantu bonke lezihlobo ziyangena kuvoters roll, ukhulume ukhona ulindele ukhetho. Sibonge lama-leaders ethu athwala abantu ngapha baseZimbabwe uyavota, sizothwala e-South Africa kunjalo. Sibabongele sithi uNkulunkulu ngangangezelela lapho abakhupha khona ngoba bazimisele lokubathwala futhi besiyavota, besenza ukuthi kungabi khona ozakhala ngemali. Asiqineni mayela amahle from kukhansila libona ukuthi livotela i-CCC. Sifuna ukuthi ephalamende laphana kwendlala iyelo, izanu PF vele lingayesabeli. Thina sisodwa siyi-CCC, asidingi ubambana lelinye ibandla, sisodwa thina izanu PF vele ayisidli vele ila iyakwazi ukuthi vele ayisidli. That's why libona umnankageze sabukhipha ama-reforms kathe sikunje uyafuna ukungena ku-Commonwealth and ukufunile this time. So kathe sikuthi ayenze i-free and fair election, sokunzima ngoba uyakwazi ukuthi angayenza uyadliwa. Njengoba libona ubona laba kuthiwa uyabela amaplaza ayi-21 izanu PF ithule liyakwazi ukuthi bona bale more than that. Ngathi yakhala kathesa abantu babesamashona kuleli lizwe. Mina athi yakhala uObedi Mbofe wange lapha bakhipha abantu abaningi emayadini lapha. Bafaka izitolo zabo, bafaka ibhenki, bafaka izindlu zabo. Konke kubiza uObedi Mbofe indawo yonke leyana usithi ko-DA. Indawo kaObedi Mbofe futhi yakhala efolosu siya ko-Marilyn lapha indawo yonke leyana amashopu amahle lahani izindlu. NgokaObedi Mbofe futhi Jacob Mdenda lwana osephalamende lapha uphethe amakhiye ulitonga ngwebhingi. Rayithi sizokhala ngamashona bethu sizokhala ngabo nini. Vele elaphana into esidingakalayo ukuthi kukhitshwe izani PF kuphela. Ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje-ke kesizwe amazwi kahulumende welemelika.
Inyakatho yelizwe leSyria okwamanje igcina abantu abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababesilwa ku-ISIS, iqembu lamalwecatsha elikhulu okudlula amanye emhlabeni. Abazinkulungwane ezinhlanu babo ngabeSyria, ezintathu ngabe-Iraq, njalo ezimbili ngabavela emazweni angamathumi ayisithupha aphandle kweSyria le-Iraq. Iningi labesilisa laba lathunjwa liqembu le-Syrian Democratic Forces lisekelwa nge-Coalition to Defeat ISIS ngomnyaka ka-2019 ngesikhathi lapho i-ISIS eyazama ihluleka ukubambelela kudolobho le-Baghaz elokugcina ababelithembile eSyria. Lamuhla amadoda la ahlala enkambeni egcina ababotshiweyo e-Al-Hol phandle kwedolobho elilebizo elifanayo. Abanye abahlala labo e-Al-Hol lakwenye inkamba ethiwa yiRoj yimdeni yabo egoqela abazinkulungwane ezinhlanu lasithupha i-56,000 abangabantu makhaza labantwana abazalelwa kulezi inkamba. Abantu laba balindele ukuthwalelwa emazweni abo, kodwa lanxa inani lababuyiselwayo likhuphukile emnyakeni odluleyo amazwe abo awabemukeli kuthi amanye abe madolonzima. Abagcinwe enkambeni abavunyelwa ukubuyela ekhaya babengabesifazana labantwana. Ukubuyisela abesifazana labantwana kuqhakathekile njalo kuyaphuthuma, kodwa iqiniso yokuthi labesilisa labasakhulayo labo kufanele besiwe endaweni lapho abazathola ukucetshiswa, kutsho umnumzana Ian Moss, isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona ngokuphathelane lokulwisana lamalwecatsha njalo esiphethe lezi nkamba. Siyezwa ngesikhathi esiningi abakhokheli besithi ohulumende babo abafuni ukulethwa kwalaba abantu. Bathi ababesilwa labo nxa bengatholakala belecala bengafundisa ezinye izibotshwa. Bathi njalo abaphendukayo laba nxa bengatholakalanga belamacala bengalungiselela ukuhlasela kumbe ukukhuthaza ukuthi kube lodlakela. Ngakho kulokwesabela ukuthi abanye bengafundiswa umkhuba wamalwecatsha kumbe bavuselele iqembu le-ISIS loba benze okunye okwedlula lokhu. I-ISIS iqhubeka idinga amathuba amatsha okwengezelela inani labo ngokukhulula abagcinwe enkambeni, kutsho umnumzana Moss. Nxa bengabaleka bengaba yingozi, atsho enyakatho lempumalanga yeSyria lesigabeni, kodwa le makhaya ethu. Indlela yokwenqabela lokhu ngeyokubabuyisela emazweni abo, becetshiswe, bahlale labanye emphakathini, njalo nxa kusenzakala bethoniswe, kutsho umnumzana Moss. Ugqibe ngokuthi ukuphungula inani labantu abasezinkambeni lababotshiweyo kwenza kube lokuvikeleka, njalo lohlupho lolu lube nganeno.
Lolo-ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
You must hustle if you want your. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say you're too righteous. No come they form say you're too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on mine.
isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende welemelika wethesa umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First lithi selilobele incwadi inhlanganiso ezihiyeneyo lohulumende welemelika ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwamthakwazi eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvisisela impelasonto elithukela ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa silazo nsuku zonke ngokusihlwa ngo 7:30.